Ekubulaleni ndazilisho uthukisa amathuba alo okusinda ekugunyulweni esigabeni saphezulu ekupheleni kwemidlalo yalo nyaka ngokutshayela ikwenze iqembu lebulawe Chiefs nge-3-1 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni ePapa Fuel Stadium namhla emini. Iqembu lale ndazilisho ehlelwe nguPrince Dube yena ohlohle igoli elilodwa kanye loTinashe Makhanda yena olitshayele kabili emambuleni. Yimpumela ithe iqembu lale ndazilisho lemiklemelweyo ngama-22 njalo selikhuphuke lahlala endaweni ye-11 engalaneni yemiklemelo. Yimpumela ithe kakhulu ophethe isikhundla sokuba umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMandla Mpofu.
Ade sidlala labomakhelwane, ade sidlala labangani bethu, sesikwazi ukuthi ukuze sinqobe siyamela sithuthuthekele kakhulu kulamandla wonke ukwenzela ukuthi isinayo ithini ekuqineni sinqobe. But hayi, ngiyathaba namhlanje abafana badlalile kakhulu and sikwazi njalo ukuthi abafana be-Highlanders silodubo lokudubo lokuhlohla. Bebe bengahlohla abafana laba sebenza gadalala sifika khonaphana kodwa kahlula ukuthi ibhola lingene. But namhlanje hayi, ngilokuthaba kakhulu njengoba umqeqeshi ukuthi abafana bami ababili abadlala phambili bakwanisile ukuthi omunye wajikela amabili lo Prince Dube laye wakwanisa ukujikela ebini singadlala siye phambili evikeni besoda. Hayi, ngithola imiklomelo singayithola sisukele lapho esikhona ngoba lapho esime khona hayi akujabulisi.
Kwelinye icele umqeqeshi weqembu lebulawe Chiefs uThulani Sibanda uthi abasoze balahle ithemba ngokufelwa.
Ngiyasiya kuthi akunandlela yokuthi kumele sikhumba kodwa asonke esinakisisene hayi ngomthetho khona njalo lethemba ukuthi khona sesikwenzeyo kulifana nomfana sesikwenzeyo ngaphambi ukuthi sibamlungisise. Kusho ukuthi ekulungisiseni lethemba lokuthi sizasinika impumelelo esiyifisayo.
Bekule midlalo emibili yesigaba se-PSL namhla edolobheni lakoBulawayo njalo emidlalweni okusenkundleni yaseRivieva iqembu le-Chicken Inn litshayele i-Rentals nge-4-1. Abahlehlele iqembu le-Chicken Inn ngabathi uTichaona Chipunza, u-Innocent Mucheneka kanye lo-Brett Amidu yena olitshayele emambuleni kabili. Iqembu le-Rentals lona lihlohlelwe ngu-1-2. Limpumela itsho ukuba iqembu le-Chicken Inn selindize lahlala phezu kwengalani yemiklomelo lile miklomelo ngama-40 lowodwa okulinani elilingana lalelo eliphethwe liqembu Cape United kodwa ile Chicken Inn lihlezi phezulu ngoba lisohle amagoli amaningi. Ngimele 27 ngoBulawayo, nguJoseph Njanjini.